akula kubambana kubandla lama Republican, and I think abantu abaningi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngoZibandlela 6, 2021 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certification ka Biden ukuthi ukcount amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwa ami amaRepublicani ngona ngokwawo awabambananga, and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo weHouse. Okusho ukuthi kusiyaphambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi akontrole iHouse, ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi a-ridiculous, ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uSpeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker, ngoba manje every time maye milapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo, njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama Republican ulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho, ngoba I think bayabona ukuthi kuyadivide i-party. Sebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabephusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka.